Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 ngcwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi ngesiqubu, kodwa kulokho kulabanye abalokhu bengalandeli isiqondiso zabempila kahle.
Ezibilweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behlile ukuthi behambe bebona.
Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini.
Kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo bunjani buqine.
Inhlanganiso ye-PIST igqiba ucwaningo olutshengisa ukuba abantu besigaba seMashonaland West bahlezi ngcono kulabezigaba zeMathebeleland.
Abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo izwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqhubu, kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempila kahle. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamajumi amane lambili 42 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kuthi abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu 1370 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMidlands. Esigabeni seMathebeleland North abantu babikwa bebaningi ababanjwa leli gciwane, iningi lingelihlala emaphandleni lingalandeli imigoqo yabezempila kahle. Owake wamela isigaba seBinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ubhodabhode ngendawo eBinga ekhangela umumo. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuthi uthole umumo wakhona unjani.
Nanzelele kakhulu ukuthi ama mask kungani abantu belokhu bengawaqoqi. Njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobunengi babo. I-social distancing kungani ngaba inanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyandanisa ukuthi khona abantu ezililweni lokhu behamba ngobunengi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behlile ukuthi behambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebefundisa abantu ngokuthi igciwane leli lilokhu likhona. Kodwa ninanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa nithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa ninanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya ningi bahlatshiwe ama vaccination ekwezinye indawo kwamanye amawadi afana le wadi yeChunga. Ngihambile ngathola ukuthi khona ama vaccines yo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engibone angani iyashoda kakhulu ngaphakathi na kweconstituents. Anzange ke ngihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elitshengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akade zama kwenye business center eManjolo ngalo ngeFriday ngibona amapolisa enforcer ama regulations wona lawo awakhona but ukubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu
bona bakhona na eselizwile ukuthi bake ba balomkhuhlane lo kumbe asebejiwe iwo umkhuhlane lo endaweni zakhona ngapha eBinga
ngitholile Chris imizi njengoba ngishilo eyabivali umuzi wonke abantu belele omunye ulele laphana omunye ulele laphana omunye ulele laphana abantu abagulayo bakhona bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula iCovid yona leyo but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi le yiCovid esigulayo beyitsho lobuhlungu bayo kodwa ke uhlupho ukuthi akukhanyangana ama testing kit awatholakali angila lapho ngeke ngafika khona kwabalulu ukuthi ngizothiwa abantu bahambile ba testa ukuthi betholakala ukuthi bala yini COVID kumbe kabalayo so akula ama testing kits ngenxa yalokho mfike kwenye ward asoze ngiqambe ngoba kubhujiwe ngithole ukuthiwa khona no kulondoda obhubhileyo kazange gule ube right upho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wase gula after 2 days wasedlula so into engiyibonayo ukuthi kuthi ukuthi kukhona abantu abanenge abangabe bebulawa ngolomkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBinga edalele eParliamente ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseBinga lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini umphathi lo esingasoze simqambe ngegama ubikwa wathi ebona iphutha lakhe wasecitsha umfanekiso lo kodwa inzwabethi zase zivele zawusabalalisa engcingweni zabantu isiphathamandla sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubikwa elandule imbiko kade sicwele ukuthi umama lo uzibulele ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthumelana imfanekiso abantu bengaqokanga
ngicabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi kulezi insuku zalamhlanje sibone izithombe zabantu abahambazi bengaqokanga sesihlangana lazo ezinkundleni zokuxhumana la kuphi kuphi ayi sokuvame kakhulu sokubhahile njalo ngicabanga ukuthi akusiki ukuthi kudala abantu lapha abakwenzayo lokho ngani babe lawo amafoni lawa ayiwa athatha lezo zithombe babe ngeke bakwenze kusho ukuthi kudala sasingakuboni kwakungabonakali nje abantu bethatha izithombe bengaqokanga ngoba zazingekho lezo zinto eziyizwe ezithatha lezo zithombe ziphinde zisabalalise kuba khona kwamafoni lokhu yikho sokwenza njalo nje zihlale zibonakala izithombe zabantu abahambazi sezigcwele ezinkundleni ngabe amafoni ayekhona kudala lakhona futhi ngiyakholwa ukuthi sasizozibona izithombe zabantu abahambazi zisabalala zigcwala indawo yonke zazingabonakali nje ngoba yayingekho indlela yokuthi zithathwe lezo zithombe ziphinde zisatshalaliswe angeke ngithi ubudala kwakukhona kumbe umthetho kumbe abantu bakudala babengakwenzi lokho ngicabanga ukuthi ngowambono babevele bezakwenza abantu ngabe amafoni ayekhona
khona kuze kwenzakale ukuthi umuntu athumele omunye wakhe umfanekiso wakhe enqunu kuyaba kubangelwa luthando yini
ingeyindlela yesimanje manje yokuthi abantu babonisana uthando singananzelela sibona ukuthi abantu kulezi nsuku balokuthi babe sebudlelaneni bothando omunye useBotswana omunye useZimbabwe kumbe omunye useSouth Africa abantu kodwa abanye abanjani basebudlelaneni uthola ukuthi ukuthumelana zona lezo izithombe zabo behambaze yikho mhlawumbe okubonisa uthando kibo njengezithandane ezingahlali zonke ukuthi umuntu hayi ma umuntu engithumele isithombe sakhe engaqokile mhlawumbe kuyangijabulisa mina njoba ngingakwazi ukuthi ngimbone insuku zonke umuntu lo ehlala kude. Njalo asingese sikuphike kuyindlela abantu bamanje asebebonisana ngakho ukuthandana. Lobo abantu kwesinye isikhathi bebengasi ukuthi bahlalelana kude nakude behlalelana eduzani kodwa besebudlelwaneni. Sokuvamile ukuthi sikubone abantu bethatha izithombe lezo bezithumelana kuyindlela yabo yokubonisana uthando. Akunzima futhi lokuthi sithi sikugxeke sithi kuyinto embi ngoba kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo bunjani boqine. Noba nje khona lokho kule sami kwesinye isikhathi kusuka kube lemphumela emibi okunjengokuthi abantu basithumelana izithombe ukuthi mhlawumbe sehlukana lo thunyelwe izithombe ogcina izithombe zalo omunye abe sesiba lenhliziyo ebuhlungu athatha izithombe aziphanyekekwe ezinkundleni zokuxhumana zicine zifika lasebantwini ongamelanga ukuthi ngani zifika kibo zibe sezisabalala umhlaba wonke kumbe mhlawumbe ugcine lezo zithombe kumakhalekhukhwini umakhalekhukhwini lowo alahleke kumbatshontshwe acine sezandleni zomuntu ozathi maye ethola leyo lowo makhalekhukhwini avule athole izithombe ezinjalo umuntu avele nje athathe lezo zithombe la yazisabalalisa enkundleni zokuxhumana zicine futhi izithombe zalobo bantu zifika ezandleni emehlweni abantu abangamelanga ukuthi ngani bayazibona.
Lo ngunkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ePIST igqibe ucwaningo esigabeni seMashonaland Central lapho kade iqathanisa umumo sesigabeni seMashonaland Central lezigaba zeMathebeleland. Umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Felix Magalela Mafasibanda wesesigabeni lesi okwenyanga yonke ecubungula okwenzakalayo. Sixoxelayo ukuze sizwe adibane lakho.
Ngapha eMandebeleni ngenza isempu yelupane leGwanda, ngaye eMashonaland ngenza ibhindula leMount Darwin. Into engizibonile ede ngizidinga ede ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini, ezempilo ziyahambelana yini, imigwaqo yakhona injani, amanzi akhona anjani, umhlabathi bawusebenzisa njani, lokunye ngithi ngama-general issues njenge-political intimidation indawo le.
Kwezombusazwe kuyini okubonileyo?
Hayi, okokuqala ukuthi i-political intimidation kwethuselana hayi kuyafanana laphana lalaphana kodwa eMandebeleni kunzima ngoba basebenzisa igukura hundi i-genocide. Ngale eMashonaland izinduna hayi ziphethe konke ongafuni ukulandela izanu uyaxotshwa ngamafitshane. Amanzi sibone ukuthi eMashonaland amanzi maningi amadamu lamabhoholes abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho bantu bokwethu. Ngibonile njalo ukuthi izikolo ezeMashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze ngapha ngakithi lokho eziningi zathiwa nguSmith.
Ungasitshela ukuthi kwezempila kahle khona kumi njani?
Ikliniki lama hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama clinics angapha eMandebeleni ngalutshwane okukutshengisa ukuthi hayi kulokuhamba phansi silwenze bakwethu. Ngabona njalo ukuthi izikolo zeprimary eMashonaland ziningi, izikolo zesecondary ama-colleges eMashonaland maningi kakhulu kuqathaniswa la ngapha komzilikazi. Ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zinhle ziningi kodwa okufana nayo ukuthi akula mithi lamanesi akhona awathabanga. Lezikolo zangkhona zihlangana kuphela ukuthi amateacher azondile ngalokho kuthiwa conditions of service le remuneration akonke kuyafanana. Kodwa into engiyibonileyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi eMashonaland province abantwana abanye bazana ngavele phuhle sebele amadoda kuyaya ukupha obubuqili obuthize ngithe ngisengicubungula sengifaka sibili iconclusion ngabona ukuthi kule ratio sithi out of 10 emashonaland bale 7 esendebeleni ngapha 3 iratio yangkhona i 7-3 izinto zonke ezenziwa ngale ngenxa yokuthi irrigation ngapha emandebeleni akulamanzi ngale emashonaland kulamanzi abafunayo ama capital projects amadamu lemigwaqo emashonaland konke lokhu bahlabezulu hayi kusitshengisa ukuthi emashonaland bangcono kakhulu njalo bayakholisa ama food handouts lama inputs lokuthi bayaphiwa inhlanyelo lefertilizer ukudlula ngapha lokunye okuthiwa ngama social nets abantu bakhona bayancediswa kakhulu ngitsho lokudingelwa ama bursary ngitsho lenhlanyelo ngitsho lana siqedisa ukuthi bangcono ngakithi 70% thina sile 30% sifaka ku ratio i 3-7 konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulo mehluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independent Survivors Trust kumbe PIST ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave
okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izikliwe ezihlome ngehloka zihlasele iplazi leFox Farm kobulawayo zabalika lemali efika phose amakhulu amabili $180 lecellphone. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa useleqhinga lokudlulisela phambili ukhetho. Leli phephandaba lithi leli qhinga liqale ngokupha inkokheli yamabandla akunhlanganiso yePollard izimoda. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele China ukuya kwelatshwa. Leli phephandaba lithi engakasuki kulonogada wakhe obanjwe igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 livuka njani libobala la wethu ama messages madoda ngapha sifuna inhlanyelo ugatompo sifuqayise kulima ifertilizer konke kube kukhona lathi silime ngoba izulu lenyaka beliliningi so sifuna ukuthi ngomnyaka ozayo sithole isivuno esikhulu kakhulu minyelela bonke abangaziyo ngapha ngumethu ebhinga siyabonga libale liyami udonyi izwe wojonga khona ngale ontungameli
ngiyalibingelela basakazi beStudio 7 abalaleli bonke nje abathanda izindaba zeqiniso hayi lapha eZimbabwe silohlupho olukhulu kambe kusukisela ngo-1980 sibuswa yiZanu PF le engafunile ukuphuma esikhundleni ayenzi lutho ngithi iZanu le ilizwe lifile ukufa nyanyanya ilizwe libolile leli akulanto eright akulanto ehambayo kuhamba ezikhwameni zabo kuphela yibo abasuthayo kuphela thina abahlali beZimbabwe sidubeka asikhulekeleni nje ngo-23 iZanu iphume ikitshabalale nje isibethe sengumoya sithwele nzima sikhulekele konke le corona le iphele ngelezani leyi iphele hayi eZimbabwe kubuhlungu she kulesihluko eZimbabwe siyahlupheka nyabona okhulumayo kumanyathi sekhezi
ye kwestudio 7 ngingomunye umlaleli weStudio 7 engeke ngizitsho ibizo lami ngibulisa kwestudio 7 ngithi linjani ngizwa lapha sokungani kukhulunywa ngento zokuvota ukuvotwa. Thina ngapha emaNdebeleni hayi siyavota nje kuphela ngoba sihlaka. Ngeke siyekele ukuvota. Kodwa vele siyafana nje lomntwana ofelwe ngunina ofelwe nguyise. Imigwaqo ifile, izikolo zifile, izibhedlela zifile. Abantu bethu bafunda ulimi nje abangalwaziyo. Asisawazi kuphela ukuthi siphephele ngapha, sesiphila nje kuphela.
Bantu baka Studio 7 abasakazi bonke labalaleli okhulumayo uMthulane Henry endaweni yasekhezi. Hayi, siyakhala bafowethu, siyakhala khala konye kanye bonke abantu baseZimbabwe bona uncindezelo lamakhorona atholakala kubhasi yezubho ugovernment lokhu ebulala abantu ngekhorona ebagcwalisa beminyana waye ngafakanga amakhumbi namateksi lawa amakhumbi lawa athwala loba abantu abangadi bengagcwali ikhumbi nokebhasi igcwalisa abantu nguyo ozibulalela abantu bethu lo phela hayi siyakwazi ujayele loku kukwenza so siyakhala nje ngoba vele kwadala ukukhala otherwise umuntu kumele simbambe nguye nalo ugovernment wethu nguye ongasho nguye kahle oyenza into esiphume endleleni ekuvikela abantu icorona kade nguye wabulalayo hayi siyacela usizo mpela ukuthi abantu sibonisane nje abantu abadala sikwazi ukudlula kule nto sikwazi ukubambana sikwazi ukulwa lalawo mabhasi afakwayo abantu bengaphali izimpi siyabonga
Studio 7 sanibonani ninjani nonke nabalaleli bayo ngabe ngisacela lapha nokuphawula ku Felix Magalela ukuthi hayi mdala vele ubulahlekile ku MDC lapho bokade ukukhona khona njengoba nje songathi mhlambe sibalekile wenze kahle wabaleka MDC siyakucela ke mdala amavoti uze la ku MRP ngabantu bakomthwakazi but angazi ukuthi nikwenziwa yini ukuthi nivotela amashona njengamanje utshamisa khona lapho njengoba ubalekile kanje tshela abantu ke Magalela ukuthi ubalekiswe yini ku MDC Alliance angithi yazi ukuthi ubalekiswe yini Felix Magalela mafu ubonile ukuthi kona utshamisa ngumuntu ongacabangiyo okwamanje ulwela ukuthi ulwela igama kunokuthi avule iparty elimthandayo limlandele kodwa ke kafuni kona lokho ufuna ukuthi niyovotela nonke izano ezi MDC nizovotela izano ngoba i MDC iphethe ngumonzora so awutshamisa usebalahlekisile abantu bakankulunkulu and ngangibatshelile ngathi ngotshamisa lo sonijiyehlathini kangelani-ke
salibonani salibonani kustudio 7 okhulumayo ngoJ Moyo ngajabula ma i-audio le ingafundwa izwakale labantu abasimeleyo ngale enkayi na ngeke ngibe lokuzibuza ukuthi kati inkayi ayilabantu yini abayimelayo yini ephalamende ngoba indawo eziningi akulalutho thina silubonayo sebelwenza ikakhulu le migwaqo esikhala ngemigwaqo abanye abantu sebengafaka amabhizinesi sebebona ukuthi imigwaqo iyahambeka kodwa kwamanje imigwaqo mayinjani kusuka kube nzima so siyacela ukuthi abamele inkayi or emaphalamenti ngali siyacela ukubana like liphakamise inyawo la mali sephalamenti lingahlali kuphela lidla imali lithi liraiti indawo lingalungisi lutho so siyacela ukuthi like lilungise into ebonakalayo
salibonani Studio 7 linjani hayi thina ngapha ebubi konkosikazi endaweni yasesijawugwe siyaphila bakithi ngithanda ukuphawula kancane mina kule nto engikhathazayo lapha kustudio 7 nginanzelela ukuthi kakhulu amameseji eliwabalayo la ngawabantu abachothozayo labathethisayo kodwa abantu abalamaphoyinti abanye abangakehla abantu indlebe hhayi aliwafundi loko yiko kokuqala kuyangikhathaza ake lihlale phansi liwahluze khonapha amameseji okumele abalwe ngizathanda ukukhuluma ngendaba le ezano le-MDC indaba yezano le-MDC lokuhlupheka kwabantu konke lokho kukhulunywa bakithi akusoze kuphela i-MDC ngumntana ezano lokho siyakwazi kodwa ukuze izanu ibe neutralize emandleni iphele amandla usibangilizwe nxa engangena endaweni zombuso ahlaba umkhosi abantu bazakhumbula igama likayise ibizo likayise ngiyalitshela izanu izakwenza into ezidintileyo izanu lokho ekwenzayo iza kugcina ngqi ngoba unkomo wayelabasekeli abaningi ababesemashonaleni lalapha futhi ulabasekeli abaningi ama-elections 2023 lawa asimvoteleni usibangilizwe lizabona into ziyatshintsha ezimbabwe ngiyabonga
ubonani sanibonani basakazi baka Studio 7 okhulumayo ngu-Kenny Henry Thulani KZ. Hayi lami ntimbe kumbono namhlanje basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke sezwa phela iCovid 19 eZimbabwe ibhahile empeleni engakhulu. Mina ngithi njengoba ugovernment wethu eqalisa abantu ukuzuba ukhovidwala bayekela njani abantu kuba le COVID 19 ebagcwalise ezimotweni zabo benza imali.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lingathumezi imbiko ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi usezathatha amanyathelo ukuthi uzulu welemelika wonke ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus, ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa i-Delta variant, besiya beqonga amanani abo. UBiden uthe imigoqo le ibalisa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ezingafuniyo zihlale zihlolwa mihla ngemihla ukuze kubonakale ukuthi azilagcikwane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhanya ngathi isitshaya sibili kakhulu okuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama-mask njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela ama-mask balungile, ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha, abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha ngangikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga, njalo akula ndlela yokuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la, ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski. Ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezinsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula, ikakhulu lapha kithi eTexas, ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la, kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadorobha amancane, indawo ezisemaphandleni, emaplazini, ngaphi ngaphi bathatha khonoko, kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni nasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho-ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga, yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona, ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesabi i-vaccine le, ngoba amakhiwa la akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine, babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyancedisa iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imikhuhlane wona lo owe-COVID. Ungakhangela lokho kwazimuka abantu bahlatshwa, akuba ngcono kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqubu, lanxa kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo wafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.